Ya umnumzana umongameli belizwe uEmmerson Mnangagwa ukhulume into enhle kakhulu ukuthi nxa osobhizinisi bengena lapha eZimbabwe kumbe abakhona abafanelanga babe ngabantu abangabantu abenkuthakazi. Alelo liqiniso, kodwa phela into yokuthi lowo nyaka ngumnyaka wokhetho. Nxa kulokhetho uPresident Mnangagwa uvame ukukhuluma izinto ezinhle, kulemvelo yokuthi imisebenzi eyenziwa ngabangani bakhe osobhizinisi bakhe asebenza nabo ngabantu vele abayenza izinto ezilokhohlako phakathi, ama-ministers yethu amabizi amaningi kakhulu. Ngakho nxa ekhuluma uthumayelela ubani, utshela ubani? Ngoba yena emzini wakhe, endlini yakhe kuyazakala ukuthi kulenkohlakalo ezimabhizinisi. So ingaba ekhuluma into enhle, kodwa akutshengisi ukuthi yena uyenza into ayithumayelayo.
Ukuvakatha kukamongameli weBelarus esiza lapha eZimbabwe Zimbabwe, lo hambo olwenziwa nguPresident Mnangagwa esiye Equatorial Guinea, kulobudlelwano bani phakathi kwelizwe leZimbabwe lamazwana lawo mabili?
Singanzelela umnumzana uLukashenko oweza lapha evele eBelarus. Uvele ngumuntu ongathandwa emhlabeni, singathi khona ngohulumende abaluzibuse abakhululekileyo, ama-democratic states. Iyazakala engumuntu vele elokuthungamela ilizwe lakhe ngendlela ezingasozi ezikhohlakalayo. Akuthi ethuthi nxa sizathiwa khona kulo bungani phakathi kwakhe leMnangagwa. Ungazi futhi uye ngale iPretoria Guinea. Umongameli wakhona wangena esikhundleni ngo-1979. Ngisese ngumntwana, lanamhla lokhu ekhona. Yikho-ke singathi abangane bakhona labantu abakaMnangagwa, izindlu zabo, amabhizinisi abo, labangane babo labo, bona labantu ophithini, kuyatshengisa vele ukuthi uMnangagwa into ayikhulumayo ukukhuluma nje ukwenzela ukuthi ezakale ngesikhathi sokhetho. Siyazi ukuthi omongameli abaningi ahambelana nabo, ngabomongameli abalesihluku ababhidliza ilungelo labantu babo, izibulali. Hathi abantu beZimbabwe bangafanelanga bathatheke intshumayelo le engelamsebenzi, intshumayelo ethwalisa abantu amagabha abuzayo.
Okunye okukhathaza abantu, bakhala ngokubana umongameli Mnangagwa uhamba lo mntanakhe u-Emmerson Junior nxa esiya kumabhizimusi wona la awelizwe. Kokule nkinga yini ukuthi uhamba lo mntanakhe?
Into esifanele siyinandelele dade ukuthi nxa upresident esenza umsebenzi welizwe, umelele ilizwe, ufanele achiye okwemoli yakhe. Ye ehamba lo mngakhe, kodwa nxa ususendleleni senza umsebenzi welizwe, nxa usuthwalana labantu abakho, sekutshengise ukuthi wena ilizwe lakhula ulithatha njengeinto yakho, into yangeini. Emsebenzini wethu u-managing director nxa esiya ku-conference kahambi lo mntanakhe, u-headmaster nxa esiya esikolo kahambi lo mntanakhe. Kanti lo uhamba ethwalana labantu ama, yikho phela sekuzathiwa khona nxa ekhuluma ngokuthi osobhizinisi bafanele babe ngabantu abaziphetheyo abalungileyo, sekutshengise ukuthi yena uyabe selungisela amabhizinisi akhe yena labantu abakhe labo uphulatakhuleya i-abileke uhamba lakho. Abantu nxa kuthiwa khona i-business sifanele size kuthiwa khona umongameli we-CZI ukhona, umongameli we-ZNCC ukhona, umongameli we-Chamber of Mines ukhona. Kanti indaba beyisala kuhamba bona abazimele bodwa otakule labo Emmerson Junior. So kutshengisela ukuthi vele into ayithumayelayo ngamadlane kuphela.